Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lalingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umfobo wobaba ukuthi ubaba anganyinyeli kwaufana emlonyeni wakhe ukuthi anganyinyeli, babisana lokhulu ugogo lagogo esinye sana ukuthi angaphumi lasendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobho lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye-ke inkomo zechago epulazini likamansipala wakobulawayo, yikho sikufundile okuningi. Kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawuthi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay Chris, kuwe nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria ne-Hillbrook Clinic ne-Rosettenville Clinic. Obekhona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic, bebevale emagethini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela ID awuvunyelwa ukungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini, bebemegethini besithi abantu abangenayo kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa, nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha e-Tilfante. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha e-Tilfante e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama ache kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesasikho sihle Chris. Ma uyavinja ukuthi ungene esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele olunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi phela uzofele emnyango eclinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la, isimo sibi lapha Chris eSouth Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi kufanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorenyiwa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengikhulume nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya. Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngomnyaka ka-1985 ngesikhathi segugurawundi. Isisole induna esigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lombuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngojekiseni. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakutshiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana le nduna uMalisa. Lapho esihlanganele khona ayisikho oda sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso oda sisebenzisana okuthiwa yi-Heal Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulimanyike silokela emaplazini Farm 35 abathathwa ngabantu ababele mbhubhu. Kuthiwa ngumhlobo Ndlangamandla ukuthi wothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona. Athi-ke abazitsho ukuthi kwakusisazasangolesine nangazisiyedida. Inkomo zazihambele eceleni komgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe. Ngayizinkunzi sizongolela ngase ngisiya khonapho ezongolela khona. Ngabona igazi elalilapho kwatshengisa sikuthi kuhlakala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababebatshaya kumbe bekuyanjanjani. Umdalane kamdada esemzini wakhe nanyathi ndawonye kodwa hhayi sitshiyeni iguma lithiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni sithi nawami lapho kungeyeni itete elisuku ngabantu akaphenduli kodwa. Hayi kubuhlungu nakhathesi nje ungakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngoba akasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ibizo mna ngingudingilizi Mkandla. Udingilizi Mkandla ngikhuluma ngisibekela emaplazini ku-Farm 37 lapho enkhona. Mina ngingumzukulu engizalwa ngumkandla omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wade ngenkothwana sibili ngoba into engangiyikhangele. Abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona. Angithi nomfundi waba lapho baye kwathina abadala ubaba nomama bacina sizivukile kanye lathi sasiya ke sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezizakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umbhobhobo ubaba besithi ubaba anganyinyeli bawufake emlonyeni wakhe bethi anganyinyeli. Balwisana nokhulu nogogo laye gogo ethinge sanda ukuthi angaphumi lapha endlini. Balwisana naye bamdonsa waze waphuma naye waphandle waba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena la indlela ethiwa ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-Private Road evelejeni ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesanda esazi izini lezindlu laphohlala khona abadala. Bahle kwaba yukuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ngikhaya. Kwakusebusuku ufika ngabo 2-3
ngoba kuthi siyabusa kwezokala vezigaba sonke wafike ekhala kubani kubani la kubani uthethe kubani uthethe yikho ngasuthi sichaze kanye ukuthi ngedirection abaphuma ngayo labo direction bakuwagquma kwezimoto emhluku yikho owabonakala khona lapho okunabathithithi khona okunegazi khona lapho esasibuthana khona lasike siyazama ukufaka khona itombstone yabe ikhapha khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lodletshana kuze kube lalamhla?
Awudletshana ngitsho ngoba i-very dangerous akala into leyo. Abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakiyo epolisi kuye-reporta athi ipolisi ayizange yazi yarisponda, ayizange yazi yabuya, kwaphona kuba into eripotiwe. But
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission?
Ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano owe-peace and reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siye saya enduneni, induna yethu Malisi. Ngemva kokuba sisiziwe kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna, kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa. Njalo okwakatheki uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhetho zakuya kukhetho ngomnyaka ozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengekhono njengesikhali kwezombusazo. Yiko-ke sahlangana sanika njalo ifeedback kwabanye ababengahambanga endunyeni nakuwo labo ofuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna ayingisuthisi, ayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo. Izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi ngathi ngiholwa umuntu esiwona umuntu lo owesesa wose, kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina akezindlu lezi ezahanjelwa ngabadala. Abadala kabatholanga umuntu ngalolu muntu futhi ukuthi i-Zanu PF ngangithi ngeza ukuthiwa khona uthe izinto ebantwini niyayifuna yini impi abantu bathula ekugcineni mina wathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasifa siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi le nto ingathi iligugu kubo kalisasingathi sisaba ngoba yenonongasefo.
Alo-ke ngomnumzana Dingilizwe Mkandla. Njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation, iKomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabetshabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Eplazini lakhe umunisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila okuqulaleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobha laboBulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamansipala wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi, kanti sakhangela njalo lezi zimo eziningi onjenjawuthi lamabele, sakhulumisana labayenza inhlanyelo, ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni. Safunda okuningi nje kakho-ke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazizi laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni. Sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Ekhathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo izifuyo? Yebo, ukhulume ngembuzi lenkomo, kukhona okunye?
Sifuyile silembuzi silenkomo aziningi kakhulu eplazini sifuyile, ye. So bese sikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi-ke sifuye-ke le nkomo zochako yize besingelazo.
ziyalilethela inzuzo mpela idolobho liyazithengisa lenza njani?
Yasuka isikhathi sokuthi senze i-public auctions ethengiswa ke lezo nkomo ngobunengi. Sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali yokubhadala isebenzi ingeneli, sasithengisa inkomo khonapho senelisa ukuthi izisebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zepulazi lezi?
Yeah, izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lwezokulima, basincedisa ngokusinika-ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, ikanti njalo sile engwebu breweries layo i-customate enkulu ekuthengeni-ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalwazi lezi ezilolwazi lokufuya, lezi zolwazi lokulima.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liledaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hatshi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi leAfrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqinti seBhemba eCholocho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagetsi elanga awesola phansi kohlelo lweRural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengoba linjalo. Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yami ke ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwaMthwakazi, abantwana baka Msidikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakamthwakazi, phaphamani sizwe sikamthwakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi Mthwakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba laliveleli ngahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona, kwenziwa khona i-referendum. Nxa umuntu engazi imvela yakhe, engakwazi avelela khona, kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwe bekwazi, nanxa engasokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane, okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazingela. Nxa uhambe usiyazingela lehlukene liyimizi embili, lingabulala kufanele lishiye lihlale phansi lishiye ukuba nyamazane selibulele ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lo muntu lomuzwanga ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ngithi mina mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labo mgabe, kwakufanele omunye akhumbule ngakubo aphethe iqatha eliphela itholile.
Linjani basakazi, linjani basakazi, uNdlovu okhulumayo elipane. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo, kodwa eyi ubunzima bukhona mani. Lizwe lakithi leli likhokhelwa ngabantu abanganabo nembeza. Mina ngihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhelele indaba yegugurawundi kungamaso bhuku labo lezinduna yabayibo ababulawelwa abantu abanye bangkhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezihlobo zabulawayo kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula nxa abantu bekhuluma so laba abantu besishoneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza uthi uyakhangela ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho ababefanele befundise lapho babulawa osobhuku bakumele lezinduna zikumele khona lokho kucommunity nxa ufanele ukhuluma susiba ngumuntu omubi akula lapho esiyakhona thina abantu besintwini ngoba sibritsha yibona labo abemdabuko abathi bangaphiwa ama 50 kg yembupu bezwe kibo sokuhamba ku-right akula lapho esingaya khona ngisho uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela nje ngoba le ndaba egugurawuni nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo umthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngapho besithi kuyakhulunyelwana yadlula abantu silezilondo ezingaka so kuba buhlungu kakhulu thina kithi ezikolo kulama mass graves amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka uyabona ukuthi vele kakula budlelwane phakathi kwabantu labo abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho kunzima kubuhlungu kakhulu
sanibonani kustudio 7 linjani basakazi
nani balalela
mina ekakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yiwamakhansila lento izophela lithanda lengathandi izophela lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni elikhuluma lichothozi MRP lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni akusimangalisi lokho nayo futhi iStudio 7 inobandlululo lubi kungani vele sizogcina siphuma ekuthini siyilalele thina abanye abantu ngoba masimameli news zakhona yi-CCC yizanu yi-CCC yizanu saze sakhathala amaphathi maningi silabo zaphu silabo FF silabo MRP silamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayena le izanu le-CCC sikhathele sikhathele kuyabonisa ukuthi lelo iStudio 7 asiyo yethu ngeyamashona kuyasibonisa straight lokho hayi kuyabonisa lokho hayi vele mina ngani sifuna ukunginenga ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7 ecela ngasakumameli lokho lokho kumele ngikhulume ngoba ngikhuluma iqiniso asisamameli lutho sisisi zwanu sisisi zanu kuyadina yikho kwayenza abantu bezimbabwe begcebe asalaleli iradio yezimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda iminda iminda abantu bagcebe asakumameli konke lokho zaye sacha sichiya ukumameli iradio yezimbabwe yikho ke la khonokho elikwenza kwabo kustudio 7 kuzoxotsha abantu ikakhulu ngapha kustudio 7 sesindebele hayi hayi dina lokho sikhathele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kodwa ke ngicela ke ukuphendula umlaleli othi yena ngasalale kasafuna ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC le ZANU PF kuphela hatshi asikoqiniso lokho nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi siyabapha ithuba sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi moyo sikhulume labanye nje abebandla lonalelo yikho ke sisithi hayi sikoqiniso thina njenge-Studio 7 asisekeli hlangothi siyabonga Ekwezemelika umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva. UBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. uBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafasist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisomrepublican andisomdemocrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanela somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi uthwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kutsho ukuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali. IDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya lanxa lakho umumo umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalijumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurahundi. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30. Igama nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni.